Yebo nje ukhulumile okunye okuba liqiniso kodwa okunye ugcine sephambanisa ngoba usefaka i-tribalism ukuthi iye phambili ngokubona kwami omunye umbono yakhe i-validity ngempela kuqala abaningi nge-delimitation exercise izekhi ayenzanga ngendlela kade sikhangelele engayo ilizwe lonke lokho nje kuvama ngoba umsebenzi wakhona sazi nje ubabayandele labo benze imistake lapha nalaphayana kodwa akutho ukuthi benze emathebheleni nje kuphela hhatshi nelizwe lonke it's not like ukuthi kuthiwa yebulawayo madebelele i-southern nodaa bengafaki ukuthi kube yi-tribe nabantu abakoguthu labo balokunye kwabo okukhala abakhala ngakho abaseharare balokwabo abakhala ngakho abasendaweni ezijeniyo emashonelenti balokwabo abakhala ngakho lathi sinje abantu bebhinga siyakhala sishona sikhala e-delimitation sikhuluma ukuthi why ibhinga ingaphiwa ama-constituents amathathu yena inabantu abarejistileyo abakwana more than 81,000 abantu abakwanisa ukuthi bebe ngama-constituents amathathu but ayiphiwa siyakhala nje lathi njengebhinga kodwa ngingasikhala sifaka ne-tribe yokuthi thina ngoba singamadonga sikhala ngokuthi izekhi nje iphambanise i-exercise yabo ilizwe lonke kunjalo nje sesikhangelele ukubana ama-recommendation avele kuparliament bewa-implimente njengokuphromisa kwabo bengawa-implimenta njengokuthembisa kwabo hhathi kuyabe kungcono ngoba kulalapha i-process enje izathabisa wonke umuntu kulalaba abazathaba kulabanye laba abazazonda kodwa ngokubona nge-wisdom ye-parliament lokho asebebanikile ukuthi belungisise ngibona kuyinto ezabanandi ezenza ukuthi wonke umuntu ethabe so yindaba eyenzakalayo so ngingathi nje mina okuqakathekileyo engakutshengela ubaba umdenda ukuthi akamelele i-outcome i-final document evela kuzeki i-document ama-recommendation omongameli welizwe ubaba uMnangagwa i-document elama-recommendation e-advoc committee ye-parliament ikhomithi yokubana ibe ngelazaliphepu kuphela ibile-3PC ibile-MDC ibile-representative wabo-chief njalo ikhomithi ekade ilamadonga ilamandebele ilamashona njalo njalo so yikhomithi esikhangelele ukuthi hhatshi iyasinika ama-recommendation okuthi kube ngcono kuripoti eyezekhi so hhatshi laba abayithwakazi okukuthi kuthiwa bona bafuna ukwenza i-mass action hhayi yikuphupha silesifiso sokuthi ukuphupha kwabo kuphelele ekulaleni kwabo akula muntu owenza i-mass action ngenxa ye-document elezekhi ukukhuluma nje okwemuntu ocazekayo nje ukuthi abalaleli bethi hhayi ukhulume ama-point avalid kodwa hhayi umuntu nje olwesigwenqa emlonyweni akula mass action esiyikhangeleleyo i-process eyenzakaleyo ezekhi ngabedamasebabhambanisile labo kodwa bazamile ukwenza umsebenzi wabo siyabonga.